soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 zibandlela 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemichina yokulobisa amagama abavoti.
Yikho konoko kutshengisa ukuthi iveki ivele yona iveki ikhokhelwa nguhulumende kaMnangagwa itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste, abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayimvota because befuna ukwehlisa.
Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na?
Abantu abasathengi mnumzana sezivukela labantu babo boyaretwela amagwada uNkulunkulu ebatibili izivuthuline uyadla amagwada asithulele umuntu akadamani.
Silengxoxo lomphathi ntambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othi yena nguye ofanele isikhundla lesi.
Angikakezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo umuntu ole-focus ku-development, kumbe umdala kumbe umncane, akutsho lutho lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission solwehlise inani lemichina yokulobisa amagama abavoti. Lolu gatsha luhlangene lenkokheli yamabandla aphikisayo izolo lwazisa ukuthi inani lemichina yokubhalisa amagama ama-BVR kits selehlisiwe ngoba uhulumende engasela mali. Uhulumende wengezelela amalanga okubhalisa amagama ngenyanga eyodwa kulandela ukwehluleka kwakhe ukufikisa inani labavoti elalikhangelelwe ukuthi libhalise eliyizigidi ezisikhombisa. Ekupheleni kohlelo lolu ngenyanga edluleyo kwakubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye kuphela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, iqiniso lelo njengamabandla aphikisayo uhulumende wezanu-PF abakhokheli bethu zabathuma ukuthi bahambe kuzethu bayexoxisana ngezethu bebatshengisa impumela ye-voter registration eyayisenziwa yizethu sikhangele inamba ababezifuna leyo 7 million engaphumanga okukhombisa ukuthi kulenkinga ezithize okumele zilungiswe zethu ukwenzela ukuthi uduvo lokurejista njengamavota ikhanye lontanga laba abantu abethu iningi leyo labo ngabalazinto zokuhlala sokudabo lu-group of resident yilo ngazani livele liyinkinga. So kuqakathekile ukuthi sazi uzulu ukuthi lanxa ungelaproof ye-resident dinga umuntu okuthiwa yi-commissioner, ukhansela, umele bephalamende, labantu bezethu bakhona baza kubhalela abathi i-affidavit eza kubhalisa ukurejista. Indaba leka izangene kuhle kuZulu, uZulu bengayisisisi ukuthi kulama-affidavit ethathwa esiwasayinayo thina njengamu-MP ngo-commissioner of office. So akusayinela leyo affidavit kawusabuzwa ukuthi ufake leyo proof of residence, futhi uzama ukuthi sibuyele futhi sikhankase kuthazi uZulu ukuthi asihambe ayerejista ngoba ukukhona kathesi wonke umuntu waseZimbabwe nxa angazangurejista ku-PVR awusoze wanelise ukuthi uvote ukhetho lika-2018.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lungezelelwe ngesikhathi abanye kade bevakatshile khona ngapho ekhaya bevele emazweni atshiyeneyo sebebuyele. Manje akusoze kuwenze na ukuthi inani leliyale lingakhuphukanga?
Kuzakwenzakala ngasathi thembe ukuthi izethu izazisisa yazi ukuthi izizalwana zingaphandle kwelishi iningi lazo zibuya ekuceleni komnyaka. Sithembe ukuthi ngesikhathi sonke sokuphela komnyama December, November, Konapo, Pazavis, Liberals, Rizal, and Egypt, Ukanya, and the Sue,
Sizwa kuthiwa iZEC emhlanganweni ewuyenze lamabandla ezombusazwe ngolwesihlanu ithe yona imtshina isiza iyehliswa ebilithumi kade isetshenziswa kobulawayo izayehliswa kube ngeyisithupha kuphela ngenxa yokuthi akulamali. Likubona njani lina lo?
Yikho khonokho kutshengisa ukuthi iZEC ivele yona iZEC ikhokhelwa nguhulumende kaMnangagwa. Itshengisa ukuthi bavele kabafuni ukuthi abantwana barejiste abantu baseZimbabwe barejiste ukuthi bayevota because befuna ukwehlisa ngoba kuvele kulilungelo esizala naseZimbabwe ukuthi sirejiste njengevota. So Zulu kandaba asambeni ngobuningi bethu siyerejiste ukuvota bazayikhipha leyo mhlo ngoba nxa banelisa ukuthi bakhiphe imtshina elitshumi namhlanje bethu kunika eyisithupha mhlamba kuZulu konoku ngoba ukhankasa esizenzayo ukuthi kumele basinike ithuba elinye ukuthi kurejiste ikubengezelele ngenyanga.
Lo ngunkosakazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Kambe kuza kuba lesisombululo na? Sixoxele sakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansila njalo waleli dolobho.
Hayi, lapha akula into enhle. Into ziyakhwela every day, akula into ehlayo ngithola kanye. Lokho mbona ngathi asoza ukukhwanise ngoba iproblem ekhona ukuthi imali esilayo leyesisebenzisayo ibhondini ezisephatiyeni kalisebenzi lutho ngoba ngelakhonapha labayana nxa sebethenga i-raw material sokufunakala i-forex. I-forex leyo bayayithenga ku-black market. So ikhona ethenga esebenzisa ibhondi ule certain percentage laye ayitshajwayo. So into leziyana ziyakhwela. I'll give you an example yokuthi izolo mina ngithenga isilugu senkukhu ngisithenge 280 kodwa sengifaka leyikhokeshi seyi $300. So you can see ukuthi khona vele akula into ethiwa yayehla. Into actually seziyaphambili naphambili kokuphela.
Manje into ezimqoka ezifana lesinkwa lenyama ezithengwa nsuku zonke, intengo yakhona ihamba njani?
Abantu abasathengi mnumzana sebezivukela labantu babo. Uyabethola amagwadla uNkulunkulu ebanikile izulu ukuthi line, uyadla amagwadla asithulele umuntu akathi amazi ngoba ukwesinkwa lokhuyana siyileisure ayisasiyo nto yokuthiwa khona isik ukuthi khona umuntu uzabe lakho ngoba lami nginje so isinkwa angisikwanisi. So ngiyabephonga ukuthi omama khonokho abebekuphekile bekutholile ikonokho nxa kungekho ngiyalithwala ngo-11 ikonokho akusena lokhuyana ukuthi kuthiwa kule sinkwa umuntu angatheli isinkwa kumbe ithukela inyama. Hayi, inyama yileisure athe sigqele imbida emasimini lapha abantu bayakuhambela bayawutata emasimini abantu bafake itshwayi bahle.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka kuyaba kunjani?
Kuvele kunzima, akula into echiphileyo. Abantu bajwale bayahlupheka ukusiya phambili. So kufana nezikolo kathesi, kuvula izikolo kathesi kunje. So hhayi, yisho maliya, akula into ephumayo. Abantu bayadibeka umnyaka usiyaphela. I tell you, abantu bekuzihambela bekhangele izinto khona kusupermarket akabathengi lutho. Mhlawumbe uyakuthenga uyakukwanisa, awusoze ukukwanisa. Yothi see ukuthi khona even i-Christmas yona le esiyidlalileyo abaningi kade bezihambela, olembuzi uzabe uzibulalela imbuzi yakhe yakhe.
Umnumzana Peter Moyo isakhamuzi seHarare njalo engukansila wedolobho leli ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. izakhamuzi zemaplazi eGwanda seziqalile ukugola amacimbi wona athengiswa ngamadola amachumi amathathu ibhakede lilinye osekudale ukukhonona kwabanengi ngoba kulabantu abanengi abavela eMpumalanga ukuzogola amacimbi la lokhu sekudale ukuthi izakhamuzi zakulumango zithi ngabe uhulumende uyangenela ekuthengisweni kwamacimbi ukuze kube lentengo ebekiweyo. U-Albert Ncube ubhodabhode emaplazini alesi siqinti lapho ukubanjwa khona amacimbi wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela kumaviki amabili adlulileyo, amaplazi abalise leChindeni Thornwood lele Timber Farm aseduzane ledolobho leGwanda kanye lele Deep Four eColembon ahlaselwe ngabantu abavela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abalande ukuzogola amacimbi. Lobanje kwakathesa amacimbi emaluthwane ukwedlula ngombimbitho wanyakene. Lokhu akuzange kwamisa abantu abasuke eMpumalanga kwelizwe ukuze eGwanda ukuzowagola. EChindeni sihlangane lojaha osakhulayo u-Aletha Nathi yena osilandisele ngokubanjwa kwamacimbi.
Mina lapha ngiseTonudu West ngamacimbi. Then amacimbi siyagola siwafuse. Singawafusa sesiwachaya. After that sesiwomisa sesithengisa. So kuyinto encedayo kakhulu.
Uyengezelele wathi owakathesa usobhuku wabo ubisele emuva abantu abakade bezogola amacimbi ngoba emaluthwane. Lapho sifike Deep Four sithole unkosazana Varaizo Mkwazura osuka emenezi eVelkom othi uzogola amacimbi okuthi athengise aziphilise le muli yakhe.
Ngisuka emwenezi ngizobamba amacimbi. Sengibambe agcwala amabhakedi amathathu. Ngizafika ngiwathengisa abathenga nge-$25.
Umnumzana Ronald Ncube ohlala eDeep Four uthi abantu babuye ngobuningi kuzodinga amacimbi besuka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kodwa ukhala ngentengo.
Lapha abantu ade bekhona lapha ngabantu ade bevela eBybridge leMaswingo kuthiwa iMwanezi vele ngobuningi ngathi iBybridge ve bengakwana sometimes u-17 number yakhona uma ngicabangela ve ababambile amacimbi abekhona nyana but abengafani ndakayibrani ngobuningi bakhona. Price yakhona ibingani kayicaci kahle bebethenga ngama-25 bebuye beqe bethi 30 kwesinye isikhathi 27 intengo yakhona ihambelani ngoba into lelo msebenzi le-labour plus yalimaza lezandla.
Omunye okhale ngentengo ephansi yamacimbi ngunkosazana Sakhile Ndlovu othi lintengo kumele iqonge ngoba ukugola amacimbi kungumsebenzi omkhulu.
Bayala ukuthi bathenge ngephezulu bafune iphansi bafune 25 kodwa wena kufanele ngakuba 40.
Umnumzana Raymond Mawuba ngusomabhizimusi njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGwanda Cultural Artifacts Association uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imigoqo ekubanjweni lokuthengiseni kwamacimbi ukuze labo abahlala lapha atholakala khona benelise ukuziphilisa ngawo.
Esikukhangeleyo ukuthi iGwanda yisigaba esicala kakhulu ukuthi amacimbi analawa labo abantu beGwanda kunjalo ngabakwanisa. Abakwanili bantu uzathola ukuthi khona kunabantu ababuyayo abavela ezigabeni ezishinishini asiyali ukambi amacimbi into yemvelo yikudla ukuthi umuntu wonke kumele kuthole njengoba engumuntu wezimbabwe but esikhangakhangeleyo ukuthi kungabanjani ukuthi abantu bonalaba abalapha esigabeni semathebeni south province babe yibo abakutholayo ngoba into le yinto abavele abaphila ngayo kusukela nini lanini. Lathi sinje sikhula sathola vele elokhu ekhona amacimbi. Abanye sikhula njalo sibe lama-degree aphezulu befundiswa kiwo amacimbi analawo.
Ngombimbitho wanyakene ka-2017 kwaba la macimbi amaningi kakhulu esigabeni sangezansi emaNdebeleni okwadala ukuthi abaningi bacabanga ukuthi ayahlola. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lonkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabesifazane lezabatsha. okokuqala ngiyalambulela ukuhlelo ma.
Siyabonga baba.
Ye, siyabona ukubana usule sikhundla esitsha. Ungasitshela nje ngamafitshane ikakhulu lesi esizwa ungani abanye bakhalakhala ukuthi hayi waphiwe lani wena ungumuntu omdala esama youthless.
Angikabezwa abakhalakhalayo but engikwaziyo ukuthi abantu bayathaba ngoba abantu abakufunayo ngumuntu ole-focus ku-development. Kumbe umdala kumbe umncane akutsho lutho lokho. Baningi abantu abatsha abangazi konke, baningi njalo abantu abadala laba abangazi konke. Kodwa-ke isikhundla engilaso kade singesabomama and youth affairs. And singikhangelele ukuthi sibone ukuthi omama la vacha bavele bachiwa ngemuva isikhathi esiningi and ungazukhangele futhi there is both a generational and a digital gap which nobody is looking at. Kulabo mama abaningi ama professionals abaretireyo who are left behind, that's a resource engasetshenziswayo engifuna ukuthi ngavele ngibe on the gear isetshenziswe. Kube labantu abatsha abale vision and ababonayo sibili abakumele ukuthi ngabe siyabasebenzisa ukuthi bathathe i-experience yabadala bayisebenzise ku-vision yabo. Ilizwe leli will turn around in no time. So abantu abatsha labadala kumele siqalise ukusebenza ndawonye kungaze kwaba le-digital and generational gap. Kudala abantu babehlala phansi baxoxisane kube le handover take over in everything eyayisenzakala kusosayethi. So isikhundla lesi engisiphiwe ngiyasithabela kakhulu ngoba singenza ngibe lexesha elokuthuthukisa omama ndawonye labatsha. Kuqakathekile khonokho ukuthi abatsha bakwazi ukuthi abazali bavela ngaphi, abazali njalo bazwisise ukuthi abatsha baya ngaphi.
Ye kodwa kunhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu sikhangele lokhu okuchoyo i-digital age le khona akusoze kube lodubo na nxa usukhangelane ubhekane lendubo zabo ezibalisa khonoku nje ukwemtshina lezinsuku o-social media lokunye kunjalo.
Udubo lungafana lani baba ngoba udubo lonke lulesizathu ukuthi indaba lukhona. Njalo ungalukhangela positively, ungalu-avoid facet squarely, uzathola ukuthi khonapho kulodubo khona kulapho kule mpendulo khona. Njalo abantu abatsha kabafuni sibaphendulele, bafuna ukuthi sibancedise baziphendulele inhlupho abalazo. Abaningi bakhona eZimbabwe bafundile, abakufisayo ngamaxesha, abakufisayo ukuthi bancediswe nje ukuthi babe le ndlela zokusebenzisa ulwazi lwabo, lokusebenzisa imibono yabo, lokungandana bona bodwa ukuthi bathi indlela yini. Thina abadala siqakathekile ukuthi kumele sinike i-vision, kumele sinike inhlakanipho, wisdom and a vision of a nation. Abatsha bese sibancedisa ukuthi benze izinto zabo within set values and set boundaries of a vision. Labo futhi laba senza i-vision yakhona singabathiyi ngaphandle, kumele sibe labo. And kuningi kakhulu oza kuthi ungakukhangela ntsho kade sisakhangela emuva ukuthi khona emuva abatsha bodwa bevele bayabesenzayo. Kukhona abanye ngxaya bangatsho njalo ngoba bayakwazi ukuthi engiyenza gebha mboni okunye okungafanelanga kubonakale kwakusenzakala izolo. But asifuni ukulandela kulokho, sifuna ukuthi khalithe sisikhangele phambili, sithathe abatsha abazimiseleyo ukuthi baye phambili, siye phambili, sikhangele abatsha abalembono, abalamacebo, abalama-skills, abalesifiso sokuthi bakhokhele namhla nakusasa, sibancedise, sibanike leso space ukuthi lokho kwenzakale. Mina mbonanga ni I'm just the right woman to be in this position and I'm very excited and I look forward to it.
Kwezabo mama lapha siyabona balendubo ezijiyeneyo ezingani zinenganyana kulezabo baba, ikakhulu sikhangela ukuthi bakhona abanye abagcina bethengisa imizimba ngokuswela imisebenzi. Ikhona yini indlela elikhangele ukuthi liphathise abanjalo?
indlela yokuphathisa indlela zokuphathisa mama zinengi ngilokho engenile uma ngicubungo la ngikhangela uzathola ukuthi obaba balenhlupho labe ziningi kakhulu bathule bayabubula kodwa kodwa inhlupho balazo ungaze ukhangele i-domestic violence for instance obaba abanye bayachaywa ngomama bayathiswa ngemlilo bayathiswa ngama-oyili bayathiswa ngamanzi abhoyelayo kodwa abanye bayathula ngoba balenhloni ukuthi bathiwa wehlulwa ngumfana
hhayi kuyezwakala hhayi sibongile kakhulu ma
siyabonga
Loke bekungunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathi ntambo wezabatsha lezabesifazane besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba Salibonani balaleli be Studio 7 siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo umsakazo we Studio 7 uzimisele ukulethulela indaba ezimqotho nsuku zonke lilakho kusixuma kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave 4930 1386 0 15460 15580 lagu 6080 lingakhohlwa uhlelo lwe live talk okusukela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 pm ku 13680 lagu 15460 frequencies siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu VOA Ndebele
Abesifazana bathi balembono echiyeneyo ngokuthi umnyaka ka-2018 lo esiwusungulayo uza kuba ngcono na ukwenzela ukuthi impilo yabo ibe ngcono. Abesifazana isixoxe labo kumnyaka odluleyo bebekhala ngokuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi nokunye okunenginengi. Abanye abanjengo Senator Sthembile Mlotsha weMathebeleland South engowebandla le-MDCT Uthi lanxa uhulumende ethembisa ukuthi uzaguqula ezomnotho akulula ukumkholwa ngenxa yezizathu ezithile.
Ukuthi sokulomnangako akulamehluko ngoba kulokho kulezana. Ngoba vele umuntu lomntana akhe abaze bethukana kakhulu embonweni yokwenza kwabo. Izini ungabakhangela abantu umuntu lomntana akhe izini ukunyathela kwabo usuku. Uyafika benyathela okufana naye. So akula mehluko esizawubona.
Saxoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe obefundisa abesifazana ngenhlelo zokuvota.
Omama vele balesizwa ukuthiwa ungahamba uyevota kule mthina ekubonayo. Omama bayaqhuqa, bayayisaba. Vele silamagroups abomama abafuye imbuzi, abenza izingadi. So amagroup wona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana.
Saphinda sakhuluma lo nkosazana Magodonga Mahlangu ngelanga le-International Women's Day.
Umama weRhodesia ebengelamthetho emzikelayo, ebengelama-policies yami, ebengelana amalungelo amaningi. Kodwa besenelisa ukuthi apheke i-breakfast, apheke i-lunch, apheke i-dinner, aphekele abantu abakhe, imuli yakhe, idle, isude, ijabule. Enelise nokuthi aphume aye emashopu ayedinga lokhu abantu abashopu anjengabosecurity mills uthethe amawuli azithumele amadoyila enzeni athole inzuzo yemali xa singakhala ekhulelo laphana ngichathe eRhodesia ubehamba kuphela ebhalisa ayeveletha kodwa singaqathaniswa kwalamhlanje okwenzakalayo umama olamapolicies amaningi olemithetho eminingi olamalungelo amaningi owezimbabwe kuyohluleka ukuthi atheke 3 mills aphekele abantu abakhe aphekele imuli yakhe
Abanye njalo abanjengonkosazana Nonqaba Jamela othi uphila ngokuthengisa ucansi uthi impilo inzima ngoba sebethathelana ibhizimusi labantwana abancane.
Na uthengisa ucansi akuchiyananga ngomunye umsebenzi sekuthekizwe kuyafanana lodokotela lobantu. La uyabuhola at the end of the day. Ama-risk wonke umsebenzi awunamsebenzi ongela-risk. Lokhu yi-choice. Hayi amapolisa vele sabesime lawo emakhoneni. Uhlupho esibala lokuthi ungahamba sisa-report ukuthi hayi umuntu lo wenze so kahlekhe hhayi lina vele layahlupha lina momothe ucansi ndaba zenzele ziyazidaka lezi. Kodwa ukuhlukumeza hhayi lokucela ucansi kungela mbadala haya sasavamanga kangaka.
Unkosikazi Lucia Mativenga wachasisa ngobunzima obubhekane labesifazana abahlukuluzwayo ezindlini.
Ngibona ngathi kunzima kakhulu kubomama abahlukuluzwayo phakathi kwemuli ukuthi babe phakamele lesiya reportela abantu abasaphutayo economically. Yikho engesabelayo ukuthi I think kulabafazi abaningi izibhedlela zenziwa kubo zathule umama esebalekile wayaripota umuntu omgcinayo yena uzalalaphi uzahlalaphi.
Ngemva kokususwa kukamongameli Mugabe embusweni ekupheleni komnyaka odluleyo saxoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra unkosikazi Thariso Moyo Phiri owasipha umbono wakhe ngonkosikazi Grace Mugabe.
I'm sorry to say I don't want to hear umama enalwana othe ethathwa ngumgaba abanye babothwa ngolo wathi yena ngumfazi wokupheka ayisiyo mfazi wepolitics. After that usengenela eyenzani eyenzani mina phela bese ngicabanga ukuthi siye yena yena lo usisi ngoba angikaze ngibone umfazi ongakwazi ukufihla imfihlo yendlini yakhe ayikhiphe yonke uyakwazi ukuthi kustruggle kulento eziningi ezinye zenzakala emfihlweni ziphelele khona ngale kibo. Wayekhanya ngani ngumuntu vele ohlezi lokhulu wakhe ongahlalanga lo mkakhe.
Ukhansila Thamani Ncubeka ward 15 eluveve kobulawayo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uzafeza izithembiso zakhe.
Angithi siyazi ukuthi thina elizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo zingenzakali.
Ibandla leZANU-PF lithi kufanele umongameli Mnangagwa aphiwe ithuba lokubusa andubana abantu bakhonone ngoba usanda ukuthatha nje intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asihlanganeni kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.
Salibonani balaleli be Studio 7. Siyabonga ngokuba ngabalaleli bethu kuminyaka yonke edluleyo.
Kumbuli cherry amehlale magwegwe kuya sesisithi sizomusimbethe izolo ngimponela untshela ukuthi baby ngumelele khawuleza uthando ngubekele ziphi base ziyakobulawayo kwakuthi ziyathunga sala basalayo kana masango umsiske uyeza amene back for my babies induku enhle kanyulwe ekhaya before tomorrow's gonna be better. Yeah, now yeah, it's till death. Vele, vele, nga betcha. Nandalisa matuba. Kotwa bengilawe. Bengilawe. Nga gaze ngilbone. Kwenyindawe. Nga suga nga hamba. Nga tisa yospana. But I still feel bad. Nga kutumeli zaga. Kwa wajela.
Leo ke ingoma Ramses K. Etiona ngiyakukhumbula. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission lwehlisa inani lemichina yokulobisa amagama abavoti. Intengo yempahla iqhubeka iqonga ezitolo. Beselengxoxo lomphathi ntambo wezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa emini ngo 2:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.